soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga alifuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 16 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi igciwane le COVID-19 selibulele umuntu oyedwa eHarare njalo lahlasela abalikhulu lamachumi ayisithupha lane 164 kumanani aqoqwe lugatsha lwezempilakahle izolo.
Khonokuyana ke kutshengisa ukuthi yebo yela nxa abantu bezazi izinqumo okumele bazilandele ze-COVID, kodwa ngenxa yokuthi nxa ungayiboni mbe ungabonanga umuntu oyigulayo, natural abantu bayakhohlwa.
Umthethwandaba we-High Court koBulawayo lamhlanje ukhangelelwe ukwahlulela udaba lokuthi umhlangano we-Congress yebandla le-MDCT okhangelelwe kwenziwa ngomgqibelo eHarare umiswe na.
Amalungiselo e-Congress ahamba kuhle kakhulu. Udaba lwe-court mbona ngani luhendlwa ngama-lawyers.
Ibandla le-MDC Alliance lethesa uhulumende umlando wokuvimba inhlelo zalo zokukhankasa.
Into eliqinisa lapha Chris ukuthi lokhu kubotshwa lokuhlukuluza vele sokungamagcobo.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Igciwane le-COVID-19 selibulele umuntu oyedwa eHarare njalo lahlasela abalikhulu lamachumi ayisithupha lane 164 kumanani aqoqwe lugatsha lwezempilakahle izolo. Ugatsha lolu luthi indawo ezikhokhelayo ngenani labahlaselwe yileli gciwane zibalisa idolobho lakoBulawayo elilamachumi ayisithupha lesithupha 66, iMathebeleland South elamachumi amabili la isithiyagalombili 28, iManicaland ilechumi lambili 12 kanye leHarare elechumi. Lokhu kutsho ukuthi abantu asebebulawa ligciwane le-COVID-19 selokhu laqhamuka ekuqaleni kwawo nalo umnyaka sebesedlula kancane amakhulu amathathu 310, kukanti selahlasela abedlula inkulungwane ezilichumi 11,522. Ukuze sihlaziye ukuthi kwenzakalani koBulawayo ngalomkhuhlane kanye lokusilela kwamanzi kuleli dolobho, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Abantu bayakwazi ukuthi kule COVID, kodwa kokusuka kube nzima ukuthi ukulandela lezo zinqumo ezabekwa nguhulumende kuba nzima ngenxa yokuthi abantu anti vele kuhamba yena uzubukho. Uzubukho uyagcwala okunye okumangalisayo, njalo abantu i-70-90% ye-economy yeZimbabwe ngabantu labana abazisebenzayo. Ungahamba kathesi kibogodini laphana kibo-OK kuminyene kuyesabeka, usehle ulandele usiya kibohamare le kuminyene kuyesabeka, abantu bachayela into zabo bayathengisa. Khonokuyana ke kutshengisa ukuthi yebo yela nxa abantu bezazi izinqumo okumele bazilandele ze-COVID, kodwa ngenxa yokuthi nxa ungayiboni mbe ungabonanga umuntu oyigulayo, natural abantu bayakhohlwa. So ngokunjalo ke hayi, abantu singathi thina bazithele ngaqandayo ngaso kube indaba ye-COVID kuko mhlawumbe kuze lusile. Kodwa ke okunye futhi okusuka sikunanzelele ukuthi kayisibo bantu kuphela abathengisayo bodwa, lezikolo zinje zivuliwe lakho indaweni eziningisa iminye ngaze kuthiwe bazafika abantwana bahlale 1 meter apart befikile eklasini or 2 meters apart, kodwa baya begade uzubukho phela. Njalo ukutest i-temperature leyana kakutsho ukuthi umuntu kasela COVID.
Sesikhangela uhlupho lwamanzi, iphi imizamo isikhona ukuthi kulungiswe lolu hlupho? Sibona ukuthi inhlanganiso yakho ikumakomiti athile akhangela lolu daba.
Ngikhuluma nje ngivela kwelinye isonto ngivela thatha wona amanzi. Uamanzi lokho eludubo yebo yeyizulu liyakhiza lapha laphana kodwa kali cheese kube yilelane ukuthi selingagcwalisa amagabha kumbe lokho sebesikhongozele ngakho. Njalo amanzi siloku siphakathi kwaluhlelo lana lokuthi amanzi avalwa iviki kusiya kuvikela ingcane kwezindawo. So udubo lwamanzi lokhu kuqhubeka siyaphambili kube ngcono ukuthi nxa izulu like lakhithikithiza ongamathonsi kuba ngcono ngoba abantu bayakhothama ezifuleni laphana bakhona la amanzi angcolileyo kuyasebenzisa ekuwatsheni le matoilet. Sibulolo lanohlelo lwe-water shedding esithi ludonsa iviki ezibhoraneni lokhu bekhona abantu amabhawuza lokhu efika akula nto ejinjileyo. Kodwa-ke sikuqongoselayo njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ikuthi amadamu ethu awangezelelwe ngoba asemalutshwana akhona yilawana ekhangelane le-population yalesiyasikhathi kungakabi lo mbuso kazibuse kwele Zimbabwe. Siyakwazi ukuthi igwayisha ngani dam ihlala iyintshumayelo minyaka yonke kodwa-ke kathesi esikukhuthazayo ukuthi kuthi kusiyaphela umnyaka ozayo njengoba wathi umongameli kukhasi lakhe lobuso wakuveza ukuthi ngo-2021 igwayisha ngani dam yabe isiphelile. Silethemba ukuthi ngalowo mnyaka idamu lelo liyabe seliphelile. Kasikhangelelanga futhi ukuthi idamu lelo kumiwe kube sokuthiwa hhayi sokuphelile konke. Sikhangele ukuthi uhulumende njengoba engunye wakhe amadamu aqhubeke sakhe amadamu enanzele ukuthi i-population yakoBulawayo iyakhula kayimanga. Njalo sithi council yaqhubeke ekuya leminye imizamo yokuthi agole amanzi lawa avela phezulu agelezayo ungakhangela ama-storm drains amaningi amanzi akhona alahleka kungazakali ukuthi aqonda ngaphi. So usithi council kakacabange ngaphandle kwebhokisi kumbe vele angacabangi lapho kule bhokisi khona ukuze kusasiza izakhamizi zakoBulawayo zingathwali nzima ngoba sesithwele nzima ngamanzi. Njalo kunye sikukhuthazayo futhi siyinhlanganiso yokuthi sokuyisikhathi sokuthi city council icabange ngezibhorane lezi ezisebenzisa amandla elanga esingathi ngama-solarized pumps ama-water kiosk ama-jojo tank lawana abeseceleni nje kwe-solarized pump kwenzeka ukuthi umuntu engaswela amanzi aziqondele esibhoraneni sakhe lesiyana afike avule impompi.
Lo ngumnumzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa icingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Umthethwandaba weHigh Court weBulawayo ukhangelelwe ukwahlulela isicelo sokumisa umhlangano wokukhetha inkokeli iCongress eyebandla leMDCT. Esikhwezwe edale ngowaxotshwayo ebandleni leli umnumzana Bednico Bebe lukhangelelwe lamhlanje. Umhlangano lo umele wenziwe ngomgqibelo eRainbow Towers kodwa uBebe laye ofuna uncintisa isikhundla sokukhokhela leli bandla uthi kaxotshwanga ngokusemthethweni ngalokhu lumhlangano kumele umiswe. Kodwa unobhala webandla leMDCT koBulawayo unkosikazi Nomvula Mguni uthi ibandla liqhubekela phambili lilungiselela lumhlangano kungakhathalekile lemizamo kaBebe.
Igama uNomvula Mguni ngingusekretary weprovinsi yakoBulawayo. Amalungiselo eCongress ahamba kuhle kakhulu. Udaba lwekhothi mbona ngani luhendlwa ngama-lawyers. Njalo ngokususa kwami okuncane bembona ngazani nxa umuntu efake i-application ekhothi ikhothi ingakahlali sizabe silokhu silungiselela.
Sizwa njalo kuthiwa kulo daba lokucatshwa kwemali ebandleni imali engasetshenziswanga ngemfanelo ungasitshela ukuthi udaba lolu luhamba njani?
Umbuzo wesibili mayelana le mali ubusela into esingayiqhuzeleliyo sibili kodwa ke okwamanje ngeke ngikhulume kakhulu ngakho. Ngibona angazani i-leadership izahlala phansi idile ngakho ngoba imali yephathi kumele ukuthi nxa isetshenziswa isetshenziswe oku-transparent okwaziwayo i-leadership isazi. Lokhu mbona ngani hayi kuzakhulunywa ngiyabona nxa sekuxazululiwe sesisazi ukuthi kwenzakala.
Ungasitshela ukuthi malungiselelo ngubani eliwenzileyo ukwenqabela ukuqilibezela kukhetho lona lolo njengoba sike sezwa phambilini ungani kuke kwaba lokukhonona kokungahambi kahle kokhetho
okukhona okwamanje ukuthi ama province wonke aselungisile ama list abo ngoba abantu bama province yibo abakwaziyo ama delegates ababelawa ka 2014 njalo I party izafaka an independent election commission engeza kwenza ukuthi izinto zibe transparent so okwakhathisa imbona ngazani okugcila bangakhuluma nje abantu ngoba lodliwe odliwe uvele uhlezi sithi uqhiliwe kodwa abantu abamele bangena hayi siyabazi ama list asehambile singabe ngina siyabe sikhona lama chairpersons abe khona ekukhuluma ukuthi hayi lo sasilaye lo sasingelaye
unkosikazi Nomvula Mguni ngunobhala webandla le MTCT kobulawayo ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo Retech ibandla le MTC Alliance likhala ngokuhlukuluzwa nxa lifuna ukukhankasa lokho kulandela ubotshwa kwabasakhulayo bebandla leli abangamachumi amathathu lanhlanu 35 edolobheni leKwekwe ngomgqibelo lapho kade besungula khona uhlelo lokuhuga abantu abayisigidi abangakaze bavote ukuthi basekele leli bandla amapolisa athi abasakhulayo laba bebesephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Kodwa leli bandla lithi lesi sizathu yiso esesihlala sisetshenziswa ekucitheni imihlangano yebandla. Sixoxele esikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa.
Into eliqinisa lapha Chris yikuthi lokhu kubotshwa lokuhlukuluza vele sokungamagcobo. Lokho vele sokuyivaseline phezu komzimba wethu. Ngoba lokhu kutshelwa isihluku lesi sitshela umuntu wayevele ngamazi umnangakho kodwa wonke umuntu owazi umnangakho vele uyakwazi ukuthi umuntu vele olodlame ebantwini beZimbabwe nguye owayekhokhela i-state security ngesikhathi seku-ground so thina abanye vele azange sibe lokuthi lethemba so khonokho osokwenzakala yikugcwalisa vele lokho esasivele sikwazi kugcwalisa khonokho evele sasikwazi ngomnangagwa singazi lapho ababevele belethemba kuye ye so lokhu ukuthi kuthiwa abantu bayabotshwa vele lokhu akusimangalisi sikwazi ukuthi vele nxa kulomnangagwa abantu bezimbabwe bazahlala nzima abantu bezimbabwe bazathwala nzima
manje njengoba ukhetho lusiya lusondela liza kwenza njani liza khankasa njani khona kukhanya kule mgoqo enje
yes ukhetho luyeza nje lokhu siyakubona kodwa sebefakile phela emi mgoqo sebecatsha ne-COVID sebecatsha nge-COVID ukuthi hayi awusamelanga kube lani lokhetho ngenxa ye-COVID besenzela ukuthi besebenze ndawonye lotitisi babo othokozani khuphe ukwenzela ukuthi bekhiphe abantu ema-councilini le-parliament kokuphela ye hayi lokho vele sikwazi and ayisonto esimangalisayo uzakhumbula ukuthi ubaba uNkomo uJoshua Mafukufuku nabakhitshwa abantu abaningi abezaphu kwiparliament ngesikhathi uMnangagwa besangu-minister of state security so sikwazi ukuthi vele as long as kule gang le Lacoste abantu bazahlala behlupheka abantu bazahlala bekhala so hayi lokho sikwazi sibili sikubhekile
umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo imizamo yokukhuluma lamapolisa ngalolu daba yehlule le studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington okwamanje besikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo iphephandaba lobulembu be-intanethi elesayithi lithi kulo mama oleminyaka engamashumi amabili lambili 22 obelethe amawele abambeneyo esifubeni abantwana baka Antoinette Moyo wedolobho leBeitbridge babikwa bezahlinzwa ukubehlukanisa kuleso sibhedlela. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-News Hoax lithi isigilamkhuba isaziwa ngokuthi nguMusa Taj Abdul wayedingwa ngamapholisa kweminyaka engamathumi amabili andibana abotshwe eBeitbridge ukhululwe esitokisini izolo ngemva kokuphiwa ithuba lokuhlawula isibambiso. U-Abdul wabotshwa eBeitbridge ngemva kokudubulana lamapholisa kwamahola ambalwa. Usethiwa uzabotshwa njalo ngoba kungacaci ukuthi wakhululwa njani. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele yona nge-WhatsApp.
Linjani baqhakazi, linjani basakazi, siyabonga baba Gibbs. Ngibongile ngumfakazika Cameroni, ngibongile kakhulu ukuzwa inkulumo ka-DPK noMoyo Chuma. Okungithekisayo ukuthi uChuma amazwi engizowakhuluma ngakutshengisela ukuthi amaNdebele wonke angaphansi kwezano ayayazi into, ayayazi ububi bezano, bahlalele ukuthi bayahola. Bangabaqhatshwa kuphela kodwa iqiniso bayalazi. Ngokukhulunywe nguThuma kuliqiniso elihle kakhulu. Izano PF le aphakathi kwayo yiyena liyana eyamashona ka-1893 lingxenye yebutho elabuthwa ngabelungu ukuzobulala amaNdebele elizweni lawo. Yaqhubeka zonke izinto amapholisa akuqala elizweni okuhlukuluza abantu besiNdebele ngemva kokunyamalala kwenkosi babe ngabantu besishoneni beguqu ngabalungu. Izano PF yabunjwa ngabelungu besebenzisa abantu besishoneni ukuphambanisa izapho ngoba izapho yayisibalisa. Yikho laba bantu uChuma inhlanganiso akuyo ivele inhlanganiso yamalungu, inhlanganiso yamaBritish abayibumba kudala ngoba bekhangelele ukuthi bathathela amaNdebele elizwe labo. Bekhangelele ukuthi amaNdebele ibo bodwa umhlobo wodwa nabeZulu ababalisayo e-Afrika. Afrika yonke jikelele bathe bethatha umhlaba ngeminyaka bethatha umhlaba lapho abahlanganana lokulwisana okunzima khona ngokwaZulu liya nabomthwakazi. Yibo ubuhlungu obuphakathi kwabantu besilungu babe sebesebenzisa abanye abantu abamnyama.
Salibonani, salibonani balandeli bakaStudio 7 kanye labasakazi bonke khona ngapha e-America. Okhulumayo nguVusani lo seJohannesburg eCosmos City eSouth Africa. Siyezwelana kukhulunywa kodwa ngithi mina ekukhulumeni kwale nkulumo ekhulunywa ukhona ubhuti obuza ngokuthi kanti abantu bezani kungani bangaveli asikaze sizwe ngabantu bezani. Mina impendulo yami ngathi ngiyamuzwa uright ukhala futhi njengami kodwa ngithi impendulo yabo ngizobaphendulela mina abantu bezani. Okwenza bangaveli ukuthi bayasizwa ukuthi sikhala njalo mihla yonke sikhala amahloni futhi ukuthi baphethwe ngamahloni yikho bengakwazi ukuphendula ngoba bayezwa ukuthi into ezikhulunywa ngabantu zonke ziyiqiniso yazazi kahle futhi bamhlophe and bayakwazi noma bangaphendula bazosizwa ukuthi thina sivele singaphezulu. Akuna bantu abangahlala besolwa njalo ngento kuyikuthi abantu babaqambela amanga izinto ezindaba zifile ngenxa yezano PF. Kumanje zwani ukuthi kuthiwa ama toll gates asekhuphuke ngenye imali enzima kubantu kodwa abantwini begovernment akunanto ekhutshiwe yonke into abadlula mahala. Bangaka abantu abasebenza ngaphansi kwegovernment baningi kakhulu kungani bona bengabhadali ema toll gates? Angithi uyabona ukuthi imali ithathwa ebantwini ngapha manje kuthiwa i-corona ihlasela abantu ingaphuma ezindlini kodwa bona bagcwele umhlaba wonke bahamba ngaphandle ikakhulu. Kanti i-government kuyini kahle kahle ngoba i-government iyithi thina abantu kodwa eZimbabwe umuntu akhangela ngendlela yokuthi bayizona zizakwenza seZimbabwe. And into ekhona kakhulu abantu bezanuphiwe sebathatha iZimbabwe bayenza eyosendo kanti kakunjalo. IZimbabwe ngeyabantu kodwa abantu bezanuphiwe lithatha iZimbabwe liyenze eyosendo lwangancane sokungathi ZANU-PF yona iZimbabwe. Konke kunokho singabantu sikubhekile sikukhangele kuzwisa ubuhlungu ngoba singela seyi ngoba sakhamisa imilomo sakhuluma uyalala uvalela uyanyamalala kodwa abantu bezani PF noma lingabe lithula lingaphawuli kodwa kuzwene kusuka ebantwini liyakwazi ukuthi kungani lingaphawuli ngensolo elizizwa mihla yonke lizizwa ziphuma ebantwini ungakhethelekile ukuthi iNDC kumbe ngobani singabantu nje abantu kazana nje abayizizalwane zezimbabwe siyakhala sikhala ngani abantu bezani PF vela kukho lizokuphendula ngoba lizokuphendula naliphendula kuyinkuziduduza lizidududuza ngento engekho lisokolisa abantu abantu bezani PF ake litshintshe kudala libasebenzisa abantu liyabasebenzisa khathesi umkhuhlane uqhamukile kobulawayo uhlasela abantu ngesizathu sokuthi akula manzi kodwa ikhoroni idinga abantu abaklini abahlanzekileyo abageza izandla mhlawumbe akula manzi pho kungani kuyaze kucatshwa ngamanje kuthiwa ibulawayo kayivalwe ikhoroni buyele phansi still libulala abantu akunanto abananto abangazenza abantwana besikolo manje sebekuze beqala ukubanje ngoba akunanto eyenziwayo yigovernment engaphezu kokuthi kube nezilandelo ezinhle ezenza ukuthi kwehliswe lo mkhuhlane kodwa ligijimele kufaka imali ezambenzeni gijimele ukubaluleka le mali liphuma amazwe ezindlini zeni kuhlela imali engukheshi ebambekayo nje ukukhuluma ngokuthanda bayabaluleka nampa bayabanjwe ema-airport bephuma le gold kodwa abanye abantu besokola kusho ukuthi vele iZimbabwe yenu lodwa bantu bezani PF.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika usomlomo edalele esenethi umnumzana Mitch McConnell owebandla lama-Republicans useze wavuma ukuthi umnumzana Joe Biden wanqoba kukhetho. Lokhu kuza ngemva kokuba idalele Electoral College livote lagcizelela ukuthi uBiden mpela wanqoba ngomvulo. Umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin laye uchayele uBiden ihlombe izolo. Kulezigaba ezimbili zeGeorgia ezilokhu zilinde ukwenza ukhetho lokudinga amalunga eSenate ezimbili. Izikhundla lezi zombili ziqakathekile ngoba ibandla elingazithola zombili yilo eliza kuba lilenani elikhulu edalele Senate okwenza kube lula ukupasisa imithetho. Umnumzana Joe Biden ubikwa esehambe ukuyaphathisa ukukhankasa eGeorgia. Sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni saqala ukumbuza ukuthi kungani kule nani eliphezulu lamalunga ama-Republicans elilokhu lisekela imizamo ka-Trump yokugenqula impumela yokhetho.
Hayi kamangali mina ukubona kula bantu kule state ezingafika 19 ezisekela uDonald Trump. UDonald Trump ube umuntu lwano owaziyo ukusebenzisa ukwehlukanisa abantu. Wakusebenzisa kuhle, wakuphatha kuhle. Yiko kambona ukuthi banekele ukuthi bamsekele. Ngoba ungakhangela ukudabukana phakathi kwelizwe leli kukhulu kakhulu ukuthi abanye basekela lokhu, abanye basekela lokhu. Wakuhlabela yena kakhulu ukuthi left, right, abaka left, abaka right, abaka left, abaka right. Kuyangena ebantwini. Kanti ke ungamkhumbula esa campaigna lapho ngo-2015-16 wakwakhuluma wathi mina ngingadubula umuntu lapha estridini e-Main Street. Abantu engenzakala abantu baqhubeka belokhu bengisekela baqakeza abantu baqakeza.
Khonoku ukuphikisa ukhetho okwenziwa ngumongameli Trump ubona kuzaba lomthelela onjani kukhetho oluzayo?
Ye lokhu njengoba sikhuluma ngokudabukana kwelizwe ukwehlukana kwabantu lokhu esingathi thina i-division ekhona e-America ibonakala ngathi ayizange ibe khona enjengayonale. Yikho-ke ungakhangela ama-votes kuyakhanya ukuthi abantu behlukene kakhulu. Kulabantu esingathi laba bamhlophe i-half-half, 70 million abasekela uTrump, 70 million abasekela uBiden. Yikho-ke kuyakhanya ukuthi amukene sibili kwathi kwa phakathi kuthe khona pobe ku 70 le kwase kuzevela abamnyama laba esingababiza sithi swing vote asebe swing abesiya ku Biden baba yi 8 million. So ke yibo laba baphushe u Biden ukuthi athathe lombuso. Kulabantu abaningi kuzibiza abasekela u Trump abakhuluma nale nto yokuthi uthathe lwama-votes ngoba nxa ungakhangeli 70 million ngabantu abaningi kakhulu. So ke kukhetho oluzayo kuzamela i-swing vote yona le eyabantu abamnyama ingaze yabuyela phansi, inikele ukubuyela phansi ukuthi bahlale bangayivota kuza kwenza ukuthi ilizwe lidabukane kakhulu kwedlula lokho elikho khona. So yikho engikubonayo mina ukuthi kuza affecta kakhulu ukhetho oluzayo lokhu akwenzayo ngoba kabasoze bakuyekele ukukhuluma for the next 4 years. Babe lokhu sithi satshontshela ukhetho, satshontshela ukhetho njengakhona lokhu kuyabe kulokhu kulomkenke wona lo. So ke ilizwe leli idemokrasi yona leyo kuthiwa idemokrasi ambona ngathi ichayekile kakhulu, ichayekile kakhulu. Sizabona ukuthi kuzaphutsha kuthini ngombuso kaBiden.
Lo ngumnumzana Rafael Mkhuthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseTexas.
Uma
Maqondana ingoma ye Shabalala Rhythm kubela ke kuhlelo lwalamhlanje. Singakagcibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi igciwane le-COVID-19 selibulele umuntu oyedwa eHarare njalo lahlasela abalikhulu lamachumi ayisithuphalane 164. Umthethwandaba we-High Court kobulawayo lamhlanje ukhangelelwe ukwahlulela udaba lokuthi umhlangano we-Congress yebandla le-MDCT ukhangelelwe ukwenziwa ngomgqibelo eHarare umiswe na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.